isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 30 kuNkwenkwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu ulahle isicelo salo sokumisa ibandla leMDCT ukuthi lixotshise amalunga lelibandla edale lePhalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023.
Thanda ukubonga uPresident Yamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngihumutshele ngesiNdebele bezwe umuhle ngoba izolo sithathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasepheka imbola.
Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona ezama-quarantine centers. Sizaxoxa lomunye ohlezi kundawo lezi zokulondoloza abantu besahlola igcikwane le-coronavirus.
Akuna mbeda yasimela kufulolo kungodonkana nje kuphi ongodonkana okubili akuze ukuthi nje ubambe ithumbu esini futhi okuyi-3 slices ngesinye isikhathi ngilethira imhlulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona besahlolwa ukuthi bengabe belegcikwane le-coronavirus kumbe hayi ezama-quarantine centers. Lokhu ngeminye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Njalo inombolo lezi ngu-024-270-3631. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi inani labantu asebelegcikwane leli elizweni selikhuphukile laya kukhulu elilamachumi ayisithupha i-160 kulandela abalichumi lanye abatholakale belalo izolo, iningi kungabavela kwamanye amazwe. Uhulumende uthi bakhona njalo abavela kwamanye amazwe abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ikolitshi le-John Hopkins University lithi emhlabeni jikelele sebefika phose izigidi eziyisithupha abaleli gcikwane, i-5,968,693. Lona leli gcikwane selibulale abedlula amakhulu azinkulungwane ezintathu lamachumi ayisithupha emhlabeni jikelele, i-365,796. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshe amalunga leli bandla edale lePhalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023. Isinqumo esethulwe izolo sithi ibandla le-MDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kwe-MDCT ngoba lingalasisekelo sombuso. Ngalokho umthethwandaba uthe okwenziwa libandla le-MDC T ukuxotsha amalunga leli bandla kusemthethweni. Ibandla le-MDC Alliance yilo elethulela umthethwandaba loludaba lisithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa umthethwandaba uthe akukho okukhomba ukuba loludaba lumelelwe lwamukelwe luthoniswe ngesiphangiphangi. Sixoxa losanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDr. Felix Makalela Mafa ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukubonga upresident yamisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngihumuchele ngesindebele bezwe kuhle ngoba izolo sithathabile sisithi sizaqhubeka ikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Chitapi wasepheka imboza engasoze idliwe nje legundwane ngenxa yokuthi uthi yena kasoze elandele omunye ujaji, kanti thina siyakwazi ukuthi amajaji alandela okuthiwa yi-presidency. Khonoko kutshengisa ukuthi into le ivoqwa ngabomo. Ngizama ukutshela abakamthwakazi bonke abalaleleyo ukuthi hhayi bangalahlithemba ngokufelwa. Le yinto enziwa ngabomo njengoba besazi ukuthi u-E. Douglas Smith ngo-1979 waforma internal settlement yaba yi-Rhodesia, yaba yiZimbabwe Rhodesia, yaphela within 6 months. Bayavoxa ngoba abantu laba thina sithi akusoze kube njalo ngoba sahamba saya ngo-2018 sakhontesta sazuza upresident yamisa over 2 million votes. Saba lama-MP sibhalise MDC Alliance, sahamba ecourt sayachallenja upresident wezano u-ED Mnangagwa si-MDC Alliance, sayarejista ku-Political Finance Act si-MDC Alliance, sayeparliament si-MDC Alliance. Yikho sesimangala namhla ukuthi umntwana wakomoyo sekuthiwa umntwana sekuthiwa ngakosibanda. Angizake ngubone okunjalo lokhu engazalwayo. Njalo i-MDC ithi yinqwala okwenziwe ngomunye ujaji.
Isinqumo lesi singabe sisitsho ukuthi singabona ibandla le-MDC Alliance libhidlika na, ngoba singabona abanye amalunga edalele ephalamende esiya ku-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, njalo sokunika ibandla lezanu PF amandla.
Konke lokhu kupolitics. Abanye abantu bangabe sebefuna ukukapula, kodwa abantu ababavotelayo balamandla ukuthi bangahamba emthethwandaba baye kuthi lo lisamvotela. Lingaze lidabuke uMzorewa wathatha abantu wahambisa abantu abatana eMozambique, uthe senza amanyala ama-recruits lama-freedom fighters bamala. Bonabo abangathatha sebesiya kukhuphe lo Monzora ngokukapula, hhayi abantu bazababona bona ngoba kusasa kunamuhla. Thina sikhanyela le ukuthi abantu babe lokudla, babe lamanzi, babe lezikolo, babe lezile mali, babe lenotho yabo. Kodwa lo ofuna ukukapula wedwa, hhayi kuzaphila njengamazolo. Ubukhosi kufanele amazolo umntanesisi.
Lowo ngu-Dr. Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxelaye ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sikhuluma lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-decision le ephuma ekhothi ichiye abantu abaningi bedidekile, be-confused, bengazwisisi ukuthi kuhamba njani. Owakathesi mona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo, ayikuthi alikonstitutwanga kuhle. I think sokumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni, not nje ngokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza iconstitution entsha iphume lidiklewe i-MDC Alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yathiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khuphe. Yiko indlela yokuthi ibandla leli liphumelele liye phambili, ngoba belokhu lilwisana le-decision leli, lilwisana loKhuphe ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kulekwelinceda ngani sisama-elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubone ngani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
Umahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. endanga ubona kwabantu abaningi hayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini iminjani uyangaphi kusuka nga ngesikhathi esinje kulokuxoxozela kungaka thinki kube liphutha elikhulu kakhulu njalo lokuthi sithathe ubabumafa abe umsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha ukuthi nga ubabumafa nguye ofaka ukuthi abe ngusekretari wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kulokuthatha umfana omutsha ongangohappy Mojidziba ukuthi kuthiwe ayeqoqa ibandla emaphandleni nxa kade sokunzima uChidziba bengasebenza ngcono lo Mahere ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hhayi laye kaMahere hhayi kabayicabangisiwe kuhle bakhona abantu abasizinto ku-MDC abangaba izikhulumeli zephathi
lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi ubona lisiba labantu abaningi yini abazabuya kulo njalo lokhu kutshoni kubandla leZANU-PF
abalolwazi ende beqinisile bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyine uKhuphi njengoba sesibabona la ma-MP ikakhulu kuleadership bona ngale banangi futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhuphi ephethe amandla e-court order ezamncedisa ukulwisa uChamisa especially abazafuna abaseparliament ingxenye abazafuna ukuprotector indawo zabo eParliament khona lokho kuza cause confusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa ende kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iparty zahamba idabukile kukanti kufuneka ukuthi iparty le ibambane so kule ndawo eziningi lapho iZANU PF efika iwine khona kodwa uthi uyabala amavoti eZANU ubone emalutshwane kula ma-MDC wonke ayabe ehlukene kuyaqinisa iqembu leZANU PF njalo abantu phandle nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyo bahle bathi i-MDC ngumdlalo so sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele leZANU yangikhona yena leyo kuthi ngakulesikhathi i-MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawonye kuphuma inxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala kupolitics bathi igame yamanamba abakabakuqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa
lo umnumzana abekezela madoma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye eseGwanda isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umkhokheli we-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni utshele iStudio 7 izolo ukuthi ngempela bazakhupha wonke amalunga edale lePhalamende athintwa isinqumo somthethwandaba njalo angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo. Kwezemaphandleni, izakhamizi zenumber 2 eBethel eGwanda South zikhala ngoduko lokusilela kwamanzi kulandela ukudabuka kwedanka abalisebenzisayo osokudale ukuthi zivuthane ngobuningi bazo lapho zikhelela okuzifaka engozini yokuhlaselwa ligcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba bengasaphumi kakhulu kude abanye sebesikha edamu ngenxa yalolu dubo. Inhlanganiso ye-Afrika isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo selikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane. Unkosikazi Duduzile Ndlovu umgcini isihlalo wekomiti ekhangelelesi sigojo uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanka lamanzi leli eselidabukile.
Manje into esesihlala layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile ukho lapho sesidinga ukuthi siyathola ukuthi sithole omunye ujojo sesihambisa iripoti leyo kucouncil. Into ucouncil wasiphendula wayo wathi njengoba libona umumo usesenzi akukabile ukuthi ama-ofisi avuliwe kwesihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo kathesi kunje u-4 itha ufanele ukuthi sivale lapha amasoli akusa amanzi kungavelilanga lithi amanzi kasapompeki.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi yepispanda othi udubo lwamanzi beselunganeno esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima.
So kathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba sinabantu besikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazo zinathi ngwana usifake engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona bebanjwa ephithizelwa bewakha fast khonapho kugcina besondelela.
Udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangelelwe ukuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo zemakhaya bathi uhulumende kumele aqala lungisise izikolo zemaphandleni zingakavulwa ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matanangombe uthi kuningi okusilelayo kulezi zikolo okudingwa ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvulwa kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana ikakhulu ezikolweni zemfundo ephansi, ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Kungakuya ngami ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe, kungabi lokujahathize ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantwana bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe unkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe Waters, othi kuza kuba nzima la kubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo, kambe sizabathungela amaqhiye ethu sibabophele abantwana? Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokho, izikolo kazime. Yona leyani programu uhulumende ayeyizama eradio emakhaya athumela ama-learning aids, angimboni umzalo lesibindi sokuhambisa umntana akhe esikolo.
Ekhuluma esesikolo semthabezi izolo, umphathi ntambo ubona ngezemfundo umnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeki ilanga lokuvula kwezikolo, esithi lokho kuza kuya ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuzamele zibe lamanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo bahlasele igciwane le-coronavirus liya liqonga mihla ngemihla, njalo iningi labazali lithi lizavela ukuthi nxa izikolo zingavulwa kuyabe kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izilukandaba, sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa egciwane le-coronavirus, kumbe ngesilungu i-quarantine.
Yeah, ungasitshela ukuthi ubungapi komhlaba lapho uze ufike uvalelwe lapho sukhona khona?
Hayi, mina ngibuye ngivela eZambia. Sengifika eGoda lakhe ngiyastrike ku-quarantine for 14 days. So ngalisuka eGoda ngalisuka Zambia sile esigodi amapholisa esileta lapha ekumafisini high school.
Kodwa wena uvele uhlala ngapi?
Mina ngivele ngihlala khona eZimbabwe.
Ye, edolobheni liphi?
EZitshwala Falls.
Okay. So manje lapho livalelwe ngapi kwakhona?
Emonsi High School.
Libane ngokunganani?
Ngafika ku-150 siyaphezulu khona.
Manje lilala ngapi? Lilala emaklasini?
Yes, silala emaklasini.
Kule mbheda?
Akula mbheda, silala kufloru, kungodonkana nje, uphiwe ngodonkana okubili.
Umqando ke akugodoli kakhulu?
Ah, njengoba siphansi kukazambezi kuyakushiwa mama.
Manje bonke abavela eZambia, njengoba abanye sisazi ukuthi bayahamba beyothengisa inkwa lokunye okuhluphayo eZimbabwe, bayavalelwa?
Wonke umuntu ungatholakala nje useboda nje wenza ungavelanga elizini eliphandle nje. Bakhona abangena crossfire kanti abeseboda nje zama ukuthi bezangaphathisa uzimpuphu nje awungela mpuphu ezweni.
Manje ukudla ke liphi ukudla okunjani?
Ukudla ukuthi ngibambe ithumbu esini, kuthi okuyi 3 slices, ngesinye isikhathi ngilethe irayisi khonokho nje litiye nje thintisele nje uchago.
Manje esikolo lesi asila phela okokugezela khona njengoba singaso boarding school, ligeza ngani?
Ukhona nje zakhiwo ngamabhakede nje kuyake kushiye.
Amanzi akhona abe ekhudunyeziwe?
Akuda, 3 tempompishe zokufakela nini nje, uvuke ekuseni ufake amanzi
Izihlobo labangane bayavunyelwa yini ukuthi baliphathele ukudla? Bakhona sebelethwe ku-quarantine ngenxa yokulethela abanye ukudla. Manje lize livalelwe khonapho lahlolwa yini, layenzwa ama-test?
So five amasanitizer angikhona kawekho, ubona ukudla kwangikhona, ngeke kumarungu ngithindana ngawa, so that mazinqawa naphaa ku-quarantine lilala ngithini, zeni i-quarantine khona kuyawuvulela yithi. That's like bafuna ukwenzela sort of like a breeding zone, because ukusebenza thina sesiyithuthe khona la. So, future, I cannot advise someone in such situation to approve. If you never call that, I will be able to get a chance to get a chance. So far, akula.
Usuke wakhuluma labanye ngabavela ngapi, ngawuxoxa labo, bahlala ngapi kweZimbabwe?
Uwe abavela eZambia, abavela eNamibia, abavela eBotswana. Some bavela eHarare, abanye eKhosi, abanye eWapi, abanye eBulawayo.
Manje lihlala njani? Omama bahlala endaweni yabo bodwa yini kumbe libuthelelwe endaweni?
Hayi, siyashiya ama-classes nje baya-different, like kwami bafaka ngama-blocks, like ukuthi class by class andawona like i-pavement ge-center, so bafaka bahlala ngaka-pavement nahlala ngaka-pavement nabo, but still
sike sezwa abanye beplumtree kuthiwa baphiwa amabhokisi amathathu kumbe amane awamajazi abakhwenyana asuka yaphela. Kuyayenzakala yini khona la?
Hayi, lapha so far angikezwa.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sizaba sikuthinta size ukuthi kuhamba njani. Ungavalelisa uZulu.
Hayi, ngiyabonga lonke wazalane. Ngicela libe lelangelihle njalo ngilifisela okuhle, but lokhu ukuthi abasemazweni ngicabanga ukubuya ekhaya, hhayi lingakabuyi likale line, akulunganga ngapha kuni zinduku zodwa zikale line sibili lingabuyi. Ngizame ngazo ngizindlela, nxa licatheka liyane licathile khona ngabo lingaphenduki ngapha kuni.
Hayi, siyabonga.
Hayi, kuhle kabi.
Lo-ke bekungomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe i-quarantine ngesilungu, ongafunanga ukuqanjwa igama. Besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane namuhla sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeSouthwest Region Gender Network uNkosikazi Chelesile Nyathi. Sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi, bambiza abathi Chele. Izinto esizenzayo njengale inhlanganiso, okunye kwakhona kugoqela information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi, njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho?
Sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe, namely Bulawayo Metropolitan, Sisemathebeleland South, Sisemidland, Sisemajingo. Le nhlelo ezitshiyeneyo esizenzayo, kulolu nhlelo esizenzayo okuthiwa yi-Spotlight Initiative, esikhangela khona okwe izinto ze-GBV, gender-based violence, kangelama harmful cultural practices. Ibuye futhi isebenze sikukhangela izinto ze-local governance, ze-service delivery, kumathebele and the migrants.
Manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani, njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo okay. ngalesi sikhathi okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo.
Igciwane leli le-corona kuningi esikwenzayo okwakhathesi ngoba sinanzelele ukuthi igciwane leli liya-affect-a obaba nabomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities njengoba ngikhe siyi-network, sisebenzisa silama-community-based organization zethu. So siyadisseminate information njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic okunye okuphuma ku-social media kusene kungaso information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender-based violence isisibaningi, even futhi nabomthetho ngoba kuye kwaba ne-issue eyenzakaleyo e-Culture Park eyakosisa abangu-2 njengenhlanganiso leyo sikwini-forum futhi okuthiwa i-Matilan Forum sasibhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabo mama ababili abahlala e-Culture Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelaqala yethi bezidinga izinto ababesiyathenga nje. So sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima ikakhulu ku-lockdown ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye iy'nhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo nokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-messages amaningi ngomama. So-ke igciwane leli lakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu. Futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls bayibo aba-responsible for doing ama-domestic chores, nursing ama-sick care family members, kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona liyake libancede ngalokho elikwenzayo, njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa umphakathi. Siyake siraise i-awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution engahlukuluki ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siyareferra kuma-safety net, kuma-counseling institutions. Abanye sisebenza labo baku-counseling, siyakule hotline bakhona yebo esesibancedisile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma-community esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-Southwest Region Gender Network. Sixoxela ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama-quarantine centers. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.